Ofakazi bakaJehova balabachumayela abangabesifazana yini? Ye. Bonke ofakazi bakaJehova bayachumayela futhi phakathi kwabo kulabesifazana abaningi kakhulu. Njengoba iBhayibheli lisitsho, baningi kakhulu abesifazana abachumayela izindaba ezinhle. Ihubo 68:11, Net Bible. Abesifazana abangofakazi bakaJehova benza lokho okusenziwa ngabesifazana okukhulunywa ngabo eBhayibhelini. Lanxa ungayisibo abakhokhelayo ebandleni, bachumayeza abantu emphakathini, kanti njalo bafundisa abantu ababo izimiso zeBhayibhile. Abesifazana abangofakazi basebenza gadalala ukuze bakhuthaze abanye ngamazwi langezenzo.